sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kumpalakazi 2021 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngekhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule-South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness ye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwamavinga wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Basiphiwa ukudla, ukudla kuphiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo abathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa esiyisabelayo, le-flu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
I mean, because of this new variant Omicron, as lo mdalo ngezwa kuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle ye family yethu. Ngiyabengavakashi kangako, just gonna be there labazali endlini, enjoying the meals ze Christmas. Ngithi yakwazi ukuthi ziyi 7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi li-corona yedlula le 5 years. So lisho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Cordry Park kobulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalo nyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachelese ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele ukuzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu, yikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi bese saba umkhuhlane weCovid.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kaNkosikazi Lois Mabhena ngenxa yeCovid-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu weCovid-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCovid-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane weCovid-19. Usesendleleni elubhekise kubulawayo. Sixoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eCovid-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba uma ungakhumbula ukuthi iCovid ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So engizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be tester iCovid-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi lesiyitholayo lapha. Okwamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje then ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers ngilapha e-Hammanskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisapota, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa-ke hhayi okwamanje nje isimo besiseseright. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona eyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxelaye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga oselamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkono owasebenza lomavinga kuhlanganiswa e-Crisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamavinga.
Mina njengomunye owabalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer. Njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawa asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo anjengaba United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengagcini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa kumavinga.
Lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ubengumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke. Ubengumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba, engelafavor. Njalo ubengumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu.
Umavinga owasebenzela kunhlanganiso Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiye umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni namhla sisenkabazwe. Uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Ayitambambo ule 94 years ulapha uTenfeth evungu. Kuhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima kuhamba njani la?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Kuphiwa bezano. Kusenziwa ngubani lo?
Kusenziwa ngomunye umbusi nangagombe. Nangagombe. Ngibona laba abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi, bathi hayi kakhulu.
Bayakwazi ukuthi asowezano?
Ye, bayakwazi. Kusukela kusesele umunyanga ngomgaba. Azange ngiholile uhle. Kuze kube nalamhla.
Hey. Nxa bekhuluma nabo bathini uyababona ukhulume labo
laba yinto siyazi kuyabhaliswa wabhaliswa elamini ibizwa lisaphuma
unga kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina ngi-MDC
uku-MDC wasukela kudala ku-MDC
MDC
ngo-99 wathi wayingeni abantu bezano bencitsha ugogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo wena ukuzano nxa ubona umuntu omdala ongaka limncitsha ukudla uthini
lapha kule system embi politics abalandaba lezano kwazi amaxhego ugogo over age basebenzisa ipolitics abalandaba abazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lo ngu-MDC lo ngwali party but akusebenzi khonokho yibo sidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngihole ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapatoni lutho kunceda ngani khonokho
alikukhulumi lemhlangano wenu wena
siyakukhomba
owabekwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana politics abantu bezana straight direct
awumela khuluma umntana abesana
abezana
kuyangithabisa ukuthi wena ungezana ukhuluma iqiniso elingako
ye ngabezana straight ababafuni babali but bengabazali babo abancisa empilweni abo abasizalayo singabasizukulwane kodwa she izana abe MTC kodwa abe basidabula isigogo lapha silapha thina singabo laba
abasigogo longubizile uyawumbona lapha wena uyawumbona gogo
ngiyangibona kakhulu khaphe sine
uyakutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakaliwa kudla iwelfare
uyancitshwa social welfare kayiholi
so nxa ubatshile abanye bakho bathini
bathi ngabe MTC babancitshwa bathi ngabe MTC why no reason why kodwa ibasidabulayo abasizanayo bengabazali okhoko ogogo ndasingabantwana nane 35 years 45 years but niyahola everything loku aholi kathola ilungelo lakhe engumntu
ukuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupporta enye iparty
ye kuphela simple that uyafoswa ukuthi asupporte
kodwa uhulumende bela kawufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni lokhu kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabele
exactly
ngoba lokhu ukudla kumele ukuthole umuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayita
ngizazihlalela ndabe imphiwa ngabantu
ababakithi
lapha sizwe uEzra Jesus Banda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala enkabazwe le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington sangene kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Uhlangothi lwe-United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalinisetigrey kwele-Ethiopia kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi kudinga amalucaca uhulumende laye uthi amalucaca yiwo abulala abantu abaningi endaweni le abantu abaningi batshengisene emigwaqweni namuhla ezigodlweni zakwelesisudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lebutho elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok bathi owavunyelwa nawo-Hamdok lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019 lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America umongameli Joseph Biden izolo othekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala uNelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe uNaomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware edala leSenate abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya ethithibeni lokhu kubikwa yi-Associated Press Sokuyisikhathi sezamasiko namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza
baba uDube isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili esakuqala ke kule mkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yanyayazi angiyiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu
ye siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala
elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinye inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali yikho okwakubizwa kuthiwa yikwetshwama bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenzwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso ngethemba abazo ngizwa abalalela ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangiza ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucabacaja ngalokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu
hayi ke singagqiba khona pho babangwenya
xa sokufika khona la komkhulu kuinkosi yona eyayizanikeza kwenziwa isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uzulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adle sokuizilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku-officializer ngolwimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale uku-officialize kukhona ke imithanithani eyayisenziwa khona lapho ukuze lelo siko phela libe yisiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi-ke kubongwe nomveli ngqangu ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi hayi sebengadla kwakuthi ke nxa kuchiniswa khona lapho abantu baze besebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela eyayikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokho kudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuzi.
Hayi, olamhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sengana masiko wesenzi umandla lobaba mkhulu. Babe lobola.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Ngizabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi leChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina bantu ngenxa yokuthi sasisehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadingakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe ingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe yena uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lo muntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdam oqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdam wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela yonke mina imbuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungamapresident kumbe kungabe kungabo queen labo king kuyaphela konke kuyochabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezulu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele ikhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulule esonweni
akuyiphethe mfundisi
asithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu ngiyathandaza
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami linkomo Kuhlelo lwabatsha ake sizwe eza uJesus Banda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gweru.
Justin Jabang. Wenzani lapha mnumzana Jabang? Mina ngiza ngokugebha nje. Ngiphila ngokugebha ndodayo. Ikungiphilisa ukugebha. Ugebhani phela. Igolide. Ulithengise nga. Ulithengise emayini ezimayini ezibiza bona. Ebantwini labathengayo.
Hayi, umayini.
Uyimenethe
ba ishamruk mayini kwendenza kwona.
Unjani kodwa umzimo okukhona ehlana nabo lapha le?
Umzimo isikhanga kodwa kubanjilwa kimi. Akuphileke ukugebheni lapho ngoba emamayini yonawo. Lama prize angikhona egold. Sicenzelwa ngamabond. Izinto azadingi ngamabond.
Libanjelwa njani? Ngosi libanjela.
Kunje kuthe ngamabond. Ikuthenga iyusa igold ngiyusa in 50 something 52 but we find utona bone be mine wangona bathenga manje babe find juba kuthenga ama 20 something befaka i bond xa su rate ngoba hayi into zangwanzima
wena ule muli
imbuli layo
ubaphilisa njani
hayi kuncengiza jisa akulo ukwenza kuncengiza
uncengiso bamba bamba lapha nalapha
lapha lapha ukuthi
ukwenza ukuthi kugcwele kanti singalibona abagcwele lapho ogweja liyenza njalo alilwi kutwala limazana
hayi akungokulo kanti sakukho hayi kanti sakula kulo
azaba kutshaya wena
hayi hayi akazi njalo akazi njalo
kodwa kungani kungoba bakuphela bagebhela
kuhlangene nabo omama bakhona bagebha
bagets
she's ndawo ezijene ukuba indawo egebha omama but bihlangana nabo baba futhi njalo
ayisho
lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gweru singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane leCOVID-19 Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo uGibbs Dube.